Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela emsakazini we Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 14 Pandula 2024 ngujabo kancube. Endabeni zethu namhlanje. Amazwe omhlaba ananza usuku lokukhuthaza umbuso wentando kaZulu olwe International Day of Democracy. Abafundi bemaphandleni bavula izikolo behlaselwe indlala kanye lodubo lwamanzi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kusasa amazwe omhlaba akhangelele ukunaza usulu okukhuthaza umbuso wentando kaZulu olwe International Day of Democracy. Unobhala jikelele womanyano wamazwe omhlaba o-United Nations, umnumzana Antonio Guterres, uthi lonyaka usuku loluqathekile kakhulu njengoba kulamazwe angamachumi amahlanu aseqhube ukhetho, lamanye azaqhuba ukhetho lonyaka. Kumbiko wakhe uGuterres uthe usuku lolu lupha uZulu ithuba lokugcizelela ukuqakatheka kwamalungelo oluntu, ukulandela kwemithetho kanye lokusebenza kuhle kwenkantolo. Usuku lolu lunanzwa ngesikhathi kulabalwela amalungelo oluntu lamababandla ezombusazwe abalokhu bevalelwe ngemva kokubotshwa besethoswa amacala agoqela ukubuthana bengelamvumo kanye lokuqoqa ukutshengisela ngesikhathi kulungiselelwa umhlangano omkhulu owe-SADC Summit owaqhutshelwa eHarare ngenyanga edluleyo. Umanyano we-United Nations lezinye inhlanganiso ezilela amalungelo oluntu sezikhuthaze eleZimbabwe ukuthi likhulule ababotshiweyo laba njalo lihloniphe amalungelo oluntu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Efi Dlela Ncube.
EZimbabwe kusadingeka kakhulu ukuthi kuhlonitshwe umthetho, kuhlonitshwe amalungelo abantu, ilungelo lokukhuluma ungethuselwanga, ungasozibotshwe ngemva kokukhuluma, ilungelo lokucabanga lokho okucabangayo, ilungelo lokuvota ukhululekile, ilungelo lokuthi ube ngumuntu ube lesithunzi sakho. Amalungelo ayiwo aqakatheke kakhulu ukuze umuntu abe ngumuntu, awakagxili ngendlela efaneleyo. Lanxa iconstitution yeZimbabwe iwavikela kahle kakhulu, kuyadingeka ke ukuthi laba basezihlalweni kwenze kube ngumkhuba, bakwenze kube lisiko ukuhlonipha amalungelo abantu, ukuwaphakamisa, ukuwakhuthaza, ukuwavikela njalo kuso sonke isikhathi, kungakhathalekile ukuthi umuntu wakhona kuleli qembu kumbe kuleli yaqembu.
Ngenxa yokwenzakalayo lokhu eZimbabwe, kuqakatheke kangakanani ukunanza usuku lolu?
Ukunanza usuku lolu kuhle kakhulu ngokuba kuba lithuba lokuthi sike sihlole ukuthi sesihamba isibanga esingakanani ekuhlonipheni amalungelo abantu, sisilela ngapi. Nxa siziqathanisa thina izenzo zethu, izenzo zikahulumende, izenzo zamapholisa, izenzo zezakhamizi nje zizihambele emgwaqweni, nxa uqathanisa lamalungelo avikelwe yi-constitution, lamalungelo abhalwe ngaphansi kwemithetho yomhlaba, kusipha ithuba lokuthi sibone ukuthi yini okufanele siyenze. Ngakho ke kufanele lolusuku abantu balithathe ngendlela enkulu kakhulu, bahlolisise, bazihlolisise ilizwe lizikhangele esibukweni, libone lapho eliselela khona, liqondise lapho eliselela khona, libambe lapho libambe kahle khona, ukuze ngemva kwakho konke sibe ngcono kulalapho esikhona namhlanje.
Lonyaka i-United Nations kuthakazelelwa usuku lolu ikhangela kakhulu udaba lwe-artificial intelligence ukuthi ingaphathisa kangakanani ukuthi kube lo mbuso oqondileyo. Nxa sikhangela ke eleZimbabwe, singaphi ekusetshenzisweni kwemitshini yakulezi nsuku kumbe i-artificial intelligence kulolu hlangothi?
asikafiki lapho esifanele ukuthi ngabe sikhona uma kusiza ku artificial intelligence kumbe imichini yakulezi insuku. Ngakho ke kuseselethuba elihle kakhulu ukuthi ilizwe leZimbabwe lingasebenzisa lawo mathuba e artificial intelligence ukuthi lizithuthukise kukhule zomnotho udaleke imisebenzi, kube lula ukuthola izempila kahle, kube lula ukufunda, kube lula ukuthola imininingwane information ulwazi, kube lula ukuvikela amalungelo abantu.
Umnumzana efidlela ncube ingcwethi yezombusazwe njalo ukhokhela inhlanganiso emela amalungelo abathengi eNational Consumer Rights Association ube secingweni le Studio 7 ekobulawayo. Siphinde saxoxa njalo ngalolu daba lomnumzana Kodakwashe Musaka okhokhela inhlanganiso edlelana lebandla leZANU-PF eForever Associates Zimbabwe.
Lilanga lapha okuthuthukiswa khona izimiso nezimiso zentando yeningi emhlabeni wonke jikelele. Lilanga lapho okukhuthazwa khona uhulumende ukuthi baqinise izikhungo lezinqubo zentando yeningi. Njalo singakhangela lelilanga sibona ukubana kusekelwa amalungelo abantu kanye nomthetho. Lilanga lapha okuqonqoselwa khona ukuhambisana kwamazwe ngamazwe kanye lokubambana ukuze kuthuthukiswe intando yeningi.
Nxa sesikhangela eZimbabwe lingathi lokhu kumi njani, iyalandelwa na imithetho yelizwe njalo kusetshenzwa kuhle na emadala emthethwandaba kanye lakudaba lwamalungelo oluntu?
La amalungelo abantu lomthetho eZimbabwe kulondolozwa kakuhle njalo kuqutshwa kakuhle sibili. Singakhohlwa khona ukusebenza kwamadale omthethwandaba ukubana lapha eZimbabwe basebenza egcekeni bengela kungenela kukahulumende, bengela kwethuselwa, besebenza kakuhle, lokho okuyenza ukubana bevikele amalungelo oluntu. So siyathaba ukubana silelizwe elikhululekileyo, ilizwe elilondoloza imithetho, elilondoloza amalungelo abantu. Kodwa nje asikhohlwa ukuthi kulalaba abathanda ukuhlukumeza imithetho, bengahlukumeza umthetho sebefaka kungani ilizwe alilondolozi amalungelo abantu. Laba bantu tena sithi yizigebenga njalo yizigelekeqe, bamele bengene entolongweni laba bantu. Bengangena kutsho ukubana asilondolozi amalungelo abantu njengelizwe. Kutsho ukuthi sililizwe elivikela abantu balo ezintweni ezimbi.
Umnumzana Kodakwashe Musaka ukhokhela inhlanganiso edlelana lebandla leZANU-PF eForever Associates Zimbabwe FAZ ube secingweni leStudio 7 eseHarare.
Lamlela ntwandwe,
lamlela
ntwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampa wafube mbula.
Abafundi bemaphandleni bavula izikolo behlaselwe indlala kanye lodubo lwamanzi. Iningi labafundi lihamba umango omude lisiya esikolo lingatholanga okuya ethunjini okungadala ukuthi abanye bachiye isikolo. Kodwa uhulumende uthi gakho umfundi ozachiya isikolo ngenxa yendlala. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Umnumzana Gabriel Moyo oyisakhamuzi semawana eKwanda South uthi ngaphandle kokuthi uhulumende angenele ngokuncedisa abafundi ngokudla kanye lamanzi lapho besesikolo, iningi lizahlala emakhaya.
Abantwana ezikolo kumele ukuthi khona luba bayenze uhlelo lokudla njalo khona babekwenza, kungaba liporishi, kungabe ukuthi baphekele isitshwala ezilongo bezathola something ezangena esiswini ukuthi umntwana laye. Ngoba nxa kunje somntwana engadlanga lotho kutshengisa ukuthi ivinso lesikolo vele kasithandi. Nxa umvusisa isikolo vele uyabikhala, ngoba okunye siyakwazi abantwana ukuthi kuncane lokhu bayagcina kusuka la ma-dropouts amaningi kakhulu ebantwaneni besikolo.
Kwezinye izikolo ezigoqela eSensimbi Primary abazali sebethola amanzi bahambise esikolo ukuze abafundi lababalisi besizakale ngoba kungelamanzi eduzane. Umsekeli kanobhala jikelele wenhlanganiso yababalisi e-Educators Union of Zimbabwe, unkosikazi Thando Mawuba oyematana mombe, uthi bavule isikolo bebhekane lenkinga eziningi.
Isikolo zivuliwe sibili loba nje kuvulwe ababalisi bedonsa izinyawo ngenxa yokuthi iholo akula elimthokozisayo. Basikolo fees abantu babo ababhadalwanga, nampo sebesiza njalo bezobhekana labantwana abangabhadalelwanga ama-school fees, abantwana abalambileyo, abantwana abangalamanzi ngoba izikotsho eziningi amanzi awomile. Sizi kakhulu ukuzabhekana nababalisi labantwana ngaleli themu.
Uphinde wathi lanxa uhulumende sethembisa abafundi ukudla kuza kukwanzima ukuthi kuyefika ezikolo ngoba abazali bengelayo imali yokubhadala izimota zokuthwala.
Okunye okukhona indlala, loba nje uhulumende epledge izimpuphu ukuthi abantwana baphiwe ukudla, kodwa ukudla lokho kukhatshana ngoba kuzwakala kuse-GMB. Angazi ukuthi izimali zabazali ziyavuma ukuhlangana yini ukuthi beye kuthatha khona. Bekungabe kade kulicebo elihle ukuthi nga uhulumende etsho njalo azama ukuqeda indlala le, ubise ukudla kwabantwana eduze, uyawabisa lezi thewu.
Ukansila kwa-13 eGaranyemba uMnumzana Nicholas Ndlovu uthi kumangalisile ukubona izikolo zivulwa kungelamanzi.
Indaba yamanzi iluhlupho okumangalisayo. Uhlupho sibili lokuthi mina wemvele ngicabangela ukuthi izikolo azisobe zivulwe. Ewadini yami lapha kulesikolo sesimbi asilodubo olukhulu ngiye ngaze ngabhala ngaso sibili ukuthi khona ngakuyavuma la amabhawuza ngayafakwa. Ye ukudla kubuyile impuphu kuphela, kodwa udubeni lubonayo oluzahlupha isishebo ngoba abazali imali ukuthi bayikhokhe imali yokuthi kudingwa isishebo. Kukhanya kuzabazimela, izaba khona impuphu sibili, kodwa isishebo ngikhangelela udubo sibili oluzaba khona.
Isikhulumeli kugatsha lwezemfundo uMnumzana Taungana Ndoro uthi urhulumente uzimisele ukuphathisa abafundi ngakho seqoqe ukudla kwabo. Uthi njalo baphakathi kokugebha izikotsho esikolo ukuze balwise udubo lokusulela kwamanzi. Abafundi bemaphandleni bahlezi betshiya isikolo minyaka yonke ngezizathu ezigoqela umango omude okuya esikolo kanye lendlala. Ele Zimbabwe lihlaselwe yindlala enkulu lonyaka, njalo izizalwane zakuleli ezifika phose izigidi ezilithumi 9 million zidinga ukuncediswa ngokudla. Ngimele iStudio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.
Okwamanje ke ngidedele usithandekile Mhlanga kancane esipha eziphathelane labesifazane.
Namhlanje weziphathelane labesifazana sixoxa lo nkosikazi Patricia Chabalala oqoqesha iqembu lamantombazana angamashishi ele intombi zomhlahlandlela. Sicubungula ukuphatheka kwamantombazana la emcimbini wokunanza ilanga lenkosi uMzilikazi ngeviki edluleyo.
Wahamba kuhle kakhulu, amatshitshi lawa aphatheka ngoba kuvele kulisiko lethu ukuthi kube namatshitshi. Yikho abakhona ngaleso sikhathi okwakufanele babekhona endlini.
Siyananzelela njalo ukuthi lo nyaka bekhanya bengegqokanga izembatho zaphezulu njengamashitshi akwamanye amazwe. Lathola yini imvumo kuhulumende kumbe hayi lazenze?
Hayi, kuvele kulisiko lethu, livele lithi itshitshi ngalizili ngoba intwani intombi nto into engakaphindwa. So vele bona nxa besenza isiko lomtshintshi abagoni ngaphezulu nokugqokela njengokhonkhana okuyisitethana kwakho ngamabhidi. Sasigcwalisa isiko ngokwalo, sasinto ezaliyile lokhana kokugqoka phezulu kokuthini vele akusikho. Siyabe sisenza okungayisikho, sitho sakazona inkulumo yenza ukuthi yathi abagqokanga kuthiwe njaninjani, bengenela into ezimenyeyo.
Liyabathola yini asebekhulile kumbe hayi kubuya abancane kakhulu?
Sinabo sibili abakhulile abazimpondo into abagcinile, silabo abama-17-18 khonapha 19 siyaphezulu sibabo, kodwa siqalisa ukuthi itshitshi lise lifundiswe lilinani, afundise isike lebe ibuseyina nokuhlabelela izingoma ezifundane namathini. So sinabo abakhulileyo, sibe nabo abancane, baqalise nabo bekancane ngaya bekhula bekhula.
Kuyini kahle kahle elibafundisa khona?
Sibafundisa kakhulu ngokuziphatha, ukuziphatha yikuzigcina i-EIG, ukuzihlamba nokuziphatha kuhle. Bese sikhuluma ngokuzigcina ukuthi abe ngumntwana ozazigcina angayi emacansini isikhathi sakhe singakafiki. Umuntu oyintombazane kumele ecansini ngomuntu oyabe esemzelile wamlobola eseshade nawo. Khonokho ukugeza kuyafanana nje nasesikhiweni ukuthi siyabafundisa ngokuthi baziphathe njani nxa besiye esikhathini, akhengahlambuluke nokuphatha izigqoko zakhe azihlambulule, aziwatshe zihlale zihlambulukile. Siyafuthi siyabafundisa umthetho nxa befika badlalele kwenzani, inhlonipho, ukuthi uhlonipha abantu abadala. Sibafundisele ukuthi bazibumbe, babumbeke, babe nembeko. Kumele bazivikele bengayo emacansini esikhathi singakafiki, batshengise nemikhuhlane yonke ekhona leleyo, ingubazi, ivulamakwa, nokuzithwala umntwana ongaphandle komtshato wakhe. Bayenze ingozi yakho ukuthi umntwana lo uzahlupheka kakhulu.
Wona waqhubeka njani umcimbi wokunanza inkosi uMzilikazi? Liyathokoza ngendlela konke okwahamba ngayo. Siyabona ukuthi la mabutho amancinyane ayekhona.
Walo mnyaka ube muhle kakhulu. Singathi khona nje sicalisa sisuke kuhazibeni sibuya eSithole. Kube nomehluko sivunywe ukungena ngapho obuSithole obuningi, sibe sikavunyelwa ubantu babafane ukhumane behlasotshe abuthileke baphanda ngokuphumani masinya kodwa ngiyakuthetha yafika naphana sasibale kwesikhathi umntawana wathi adresa asivale sibubonde khona lokuyana wathi adresa kuhle wakhuluma nathi kuhle, hhayi sazigabhela kuhlizi mota zethu sasihambela kuhle. Abantwana nabo bazizwa besimelile, amatshintshi namabutho amancane njalo sibe nemihlobo yonke ibekhona abedinga bekhona bonke abeklabuthi bebekhona beshubeshakekuuma namatshishethi esouth-africa bekhona uhambe muhle kakhulu.
Leyo bekuyingxoxo lo nkosikazi Patricia Chabalala onguye oqeqesha iqembu lamantombazana angamatshishi ele intombi zomhlahlandlela. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazane. Ilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga kakhulu Sithandekile Mhlanga. Siya kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba esiluphiwa nguNtungameli Nkomo.
Langalaphuma lendaba, langalaphuma lendaba, lashona lendaba, langalaphuma lendaba, langalaphuma lendaba, lashona lendaba.
Ngiyalamukela kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama nguNtungameli Nkomo. Namhlanje sisenkayi esigabeni seChayane kuward 6 lapho okulezakhamizi ezilithumi lanye ezingenelwe ngamapholisa emizini yazo kusikhatshana esedluleyo azibhaxabula kakubi. Inhlanganiso yamagqwetha amela izakhamizi lezi eZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi amapholisa la ayevela enkambeni yeManot Police Station eGokwe njalo ayesethesa abantu laba icala lokuntshontsha. Ithi amapholisa la ahlabelisa abantu laba ingoma zempi yenkululeko ngolimi lwesiShona futhi owayesehluleka ukuhlabela kuhle ngoba engalwazi kuhle lolu limi wayevuthuzwa ngokuphindiweyo. Sixoxele linye lamagqwetha amela abantu laba, unkosikazi Priska Dube.
Kwanakanelwa ukuthi yibo abantshontshe idizili, idizili ababengazi lutho ngayo, amapholisa angena emizini yabo bengelancwadi evunyelweyo ngokusemthethweni ukuthi bengene, beqalisa ukuguduza, befukuza, bedinga. Ekuguduzeni lekufukuzeni kwabo bathi bona bathole lezikhali ezingabade zisetshenziswa imdeni leyi ukwenza amacala thize esigabeni. Ngaleso sizathu basebebutha abantu ababekhona kulawo maguma, bahamba labo. Ekuhambeni labo babaphatha ngendlela engayisiyo ekhangelelwe ngomthetho, nxa kuyukuthi sikhangele isisekelo sombuso u-section 219 we-constitution yethu ka-2013 okubeka mgceke ukuthi amapholisa umlando abalawo kusizalwane seZimbabwe yiwuphi. They must uphold imthetho yelizwe leZimbabwe.
Libhalele abakhulu bamapholisa incwadi lisithi amapholisa la kumele ajeziswe. Ngubani kahle kahle elimbhaleleyo futhi lifuna ajeziswe njani lawa mapholisa?
Yincwadi esiyibhalele u-officer in charge we-station leso esikhiphe lawo mapholisa. Sibhalela njalo lo officer esimbiza sithi thina ngu-officer commanding inkayi district ukuthi ebekwazi ukuthi esigabeni sakhe okumele ebe elipholisa elikhulu kule station esinjalo esikhiphe amapholisa afike ayenza isiga esinjalo emphakathini. Incwadi esiyibhalileyo balaleli kumele likuzwisise yileyi ebizwa kuthiwe yi-letter of complaint, yiyo eqala indaba. Bese sinika thina ngencwadi leyo umlando wamapholisa ukuthi kabahluze behlole ukuthi kwenzakele yini, and then bona kungakapheli amaviki amabili besiphendule besitshele ukuthi kwenzakaleni. Sesimelele ukuzwa kiwa amapholisa ukuthi baphendula besithini singakakhwezi indaba isiya phezulu size siyefika emthethwandaba.
Enkantolo lapho liyabe lifuna ukuthi abantu laba bahlawulwe.
Yikho kanye sikukhangelele ukuthi sikwenze, ukwenzela ukuthi sidile lalokho esikubiza sithi police impunity.
Lithi lina abantu laba bahlabeliswa ingoma zesishona, kwathi labo ababe sehluleka ulimi bachaywa kakhulu. Ungathini ngalokho?
Okunjalo kuyasilulaza thina sonke njengamaZimbabweni ukuthi sibe lokuhlukuluzana ngezindimi. Kusilulaza ikakhulu futhi nxa kuyinto engenziwa yilabo okumele begcine umthetho welizwe. Ngakho yikho okwenza indaba leyi ingani iyahlukuluza abantu abaningi over and above laba abayibo who went through the whole thing. Ngesizathu sokuthi isisekelo sombuso esisileminyaka elithumi elanye 11 years sikubeka obala ukuthi indimi zonke ziyalingana. Number 1. Number 2 sikubeke obala ku section 56 ukuthi akungabi lokuhlukuluzwa kwabantu ngendimi zabo, ngalapha abavela khona, ngalapha abahlala khona. So kulama esithi thina yikwephulwa kwamalungelo amaningi kakhulu endabeni leyi nxa kuyikuthi amapholisa ngempela akwenza.
Unkosikazi Priska Dube ligqwetha. Ubekuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Ponyathi uthe ubengenelisi ukukhuluma ngoba ubephathekile. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungami linkomo.
Shwele baba angala pumalenda. Aw shwele baba angala pumalenda. Asho nalenda.
Siyabonga Ntungameli Nkomo ungadinwa la kusasa. Kuhlelo abaculi bethu liviki sihamba lomculi kaMasikandi osacathulayo ozibiza ngo King Vocalist ephethe isingu yakhe elesihloko esithi wadlala ngalo. Linsizwa idabuka eKhezi kodwa icula ikwele South Africa. Nansi ixoxa lo Ntungameli Nkomo we Studio 7.
Igama ngumthokozisi engizalwa eKhezi esigodini sakwaNongola ivillage kumChipsani. Emculweni ngiqale ukucula ngo-2022 lapho ngakhipha khona isingle, but ngangingekho ngiyiwa, ngangihamba nabanye abafowethu nje basekhona namanje, basekhona namanje sisesonke impela.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bawuthola njani?
Manje ngise-South Africa eGoli, ukuhlala ngihlala e-Alexandra. Inamba zami ngu-084-233-7026. Ngiyatholakala and umculo wami anginanhlobo layo ama-USB, angiyenzanga nama-CD. Ngiwudayisa from ku-YouTube. Yabe ufuna uyakhona ukuxhumana nami bese ngiyamsendela ilinki. Nakhona nakhona ngangena ku-YouTube ethi ama-vocalist amahle, uzowubona ukhona umculo wami ku-YouTube.
Abalandeli ubatshiyela wapha amazwi?
Ngicela lingixhase kakhulu ku-YouTube ukulandela umculo wami and ngisezokuqhubeka. Zikhona ingoma eziningi ngo-October, kungaba ne-EP or i-single track futhi engabuya, ene ziningi ingoma enginazo ziningi, but ngokwamandla ngoba ngiyabe ngenamandla amaningi sometimes ngigcina sengigweme ezinye, ngikhipha ama-single track. Zona kuba yiningi ziningi, but ngo-October ngizorekhoda vele i-1 or 2.
Siyabonga Ntungameli Nkomo ngokusipha uhlelo abaculi bethu. Luyaza olunye uhlelo ngeviki ezayo. Singakehlukanike esikhangele ebezikhokhela. Amazwe omhlaba ananza usuku lokukhuthaza umbuso wentando kaZulu olwe International Day of Democracy. Abafundi bemaphandleni bavula izikolo behlasele indlala kanye lodubo lwamanzi. Olivalelisayo ngutabo kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.